sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Mpalakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le coronavirus i-fourth wave, ngoba inani lababanjwa leligciwane seliqonga mihla nemihla. Abalandeli bebandla lezanu PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida, behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili eMelika.
Ngoba kwakathe sisinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu PF bodwa, and sokukhanya ukuthi kulobandlululo.
Bekuphithizela namuhla emadolobheni elizwe, ngoba izisebenzi zikahulumende zize zathola iholo lebonus ngedola leMelika.
Ngakho ukuthi bethathe lezo mali benikwe ama 140 US dollars lama 240 US dollars esiwabonayo lawo. Hhayi, kutshontshelwa lokhu.
Kuliphuma le ndaba silengxoxo lengcwethi kwezolwazi lwe-analytical chemistry uMnumzana Bangi Malaba. Sihlaziya umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa i-Omicron.
I-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako, mina kwangithusa, mina kundiduzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave, ngoba inani lababanjwa leligciwane seliqonga mihla ngemihla. Ugatsha lwezempilakahle solwethula amanani abantu ababanjwa yileligciwane abedlula inkulungwane ngelanga linye. Izolo kulabedlula inkulungwane 1062 abatholakale belegciwane leli. Abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngabalithole ezikolo. Inani labahlatshwa ijekiseni yakuqala lilokhu liphansi. Izolo kuhlatshwe abayinkulungwane ezilichumi lane 14,758. Izolo uhulumende wazise ukuba umhlobo wegciwane leli ocatshangelwa ukuthi umemetheka lula owe-Omicron usukhona elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentathele izindaba, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uMnumzana John Mangwiro uthe uzulu sokumele aqaphele, ngoba lokhu sokukhomba ukuba i-COVID-19 isisiza ngolaka, njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhisimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesini loba i-fourth wave nxa uhulumende lozulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
Teachers College and the under 17 soccer team. We took 20 samples from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlolwe bevela eMaswingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19, abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
From the National Microbiology Reference Laboratory, NMRL, also tested positive for the Omicron virus.
Uqhubeke esithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini, kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization. Bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo baza kwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
At their own cost. One of those that have been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
Ingcishi wezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano umnumzana Henry Matsorere uthe uzulu weZimbabwe kumele achiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution.
Sekumele uzulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizer as when there is no soap and water.
Umhlobo weOmicron umkhakha weCOVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqhubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabilula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela kusenjalo uhulumende wazise ukuba usaza kuqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni leCOVID-19 elesithathu ele booster njengendlela yokuvikela uzulu kumkhakha omutsha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokho kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Ngimele Studio 7 iHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezani PF kokulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili emelika. Lindawo esesitaladeni u-5 Street phakathi kukaHerbert Chitepo Street lomgwaqo u-4 Street eyaziwa ngokuthi i-World Bank ngenxa yokwanda kwabosiphatheleni ibikwa ibixokozela kuyona le iviki abalandeli bezanu PF bethwalise nzima uzulu bembamba ngamandla ukuthenga amakhadi ebandla lezanu PF. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF yehlule kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Le ayisiyonto esimangalisayo lapha kobulawayo, into vele yaqaliswa ngufana lo owabhubhayo othiwa nguMagura owayelilunga lezanu PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi awumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengela makhadi ezanu PF. Sesikubona kathe sebethatha izindawo e-town belwisa amapholisi e-city council. Sithi bani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha kobulawayo. Njalo nxa sikhangele uzana bona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobho. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela ngaphandle kwedolobho. Jibani ukuthi i-devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela bona laba abaphethe izintambo behluleka ukuphathisa uzulu. Kuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha kobulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezizokuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana?
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona ileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebekumele iyenzakale ukuthi bona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu ngamabandla. Into esenzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu sebenamathuba amantu abavela phandle kwebulawayo, abantu abangekho resident lapha kobulawayo. Sisho ukuthi devolution yangkhona ayisebenzi, i-devolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha kobulawayo. Besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution nabe besiza abantu ngoba kwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu PF kodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha kobulawayo.
Umnumzana Swithani Chirohodza isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Zikahulumende kunye labahola impentsheni bayathokoza ngokwenelisa ukuthola imali yebonus ingamadola elemelika namuhla loba nje bekulodubo ekuthatheni lezimali kwamanye amabhanga. Abalwela amalungelo ezisebenzi bathi kumele kwenziwe imizamo yokuthi iholo lonke libe ngamadola emelika hathi ibonus nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma le ntatheli izindaba umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council unkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathole amabhonasi ngedola lemelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonkeni ngoba intengo yempahla ezitsholo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola lemelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency Comrade Dr. E. D. Mnangagwa and government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Utenjalo, bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwala bethenga izimoto bengabhadali umthelo wejuti. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezupco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi bazaqhubeka bekhankasela holo ngedola lemelika. Umnumzana Robson Chere ngunobhala wenhlanganiso elela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS ngesizwe umbono wakhe.
The paltry amounts which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected, but some banks have reflected.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD aluso nto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho igovernment yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola imiholo engafika kubo-540 kulabo abaleholo eliphansi. Ngakho ukuthi bethathwe lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hatshi kutshontshelwa lokho. Bekumele ibonus yabo ibuye ifika kubo 540 kutsho ukuthi umuntu uyaye kukhisimusi elabo $1,000 yike besukhangelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola lemelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana le-PTUZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabhonus. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni zithithibele izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa umemetheka ngamandla elizweni. Iningi lilokwesaba ukuthi izihlobo ezisebenzela emazweni abalisa ele-South Africa kanye leBotswana zilakho ukumemethekisa ngamandla leli gciwane lapho zisiza kukhefu lekhisimusi. Iningi lingena liphume elizweni okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zethu sezidlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kule viki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron uzukhona kuleli. UZulu esiqoqelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona. Unkosikazi Matilda Dubo isakhamusi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Kesingekhefu lona eli siyezabayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho usuzwakalela khona. Asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube le maski yakho. Lokhwana kokuthi siqhawulane ngibone ngani sokwadlula. Phaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakho ngekhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ngeCovid le esibuya le ngoba nxa ilockdown siqala sokutsho ukuthi vele abantu abaningi sebahlala endlini. Hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo iCovid le ebuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ma ngoba sizasiqalela olunye uduo funa iqhubeke lezikole ezingevalo zingasavuka futhi abantwana kuthi kufunda nyanga khona kuyokwenzakala.
Umnumzana Promise Chabangu usobhuku esitezi eGwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa abalandelelwe abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaka uyafica ukuthi uyafika endaweni njengemavinkilini emabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi. Ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngubana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la.
Ukhansila kwa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu.
Bazabuya bekuthwele bangababili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka silokuthi kuzakwenzakalani. Siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yena limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silo kwesaba ukunyumalisa kathi bese sithaba ukuthi abantu abethu besiza zabamukela kathezi nanko-ke.
Abezempilakahle baqhube umkhankaso kuvika edlulileyo edolobheni leGwanda lapha bakhuthaze uZulu ukuthi engekethisi alandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID. Nangu unkosikazi siqalisile amasuku.
Sikhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi okhona uvikeka njani lokuthi sikhuthaze abanye bayihlaba i-vaccination. Sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayehlala ukuthi bayabuye bahlatshwe esibhedlela.
Bedlula 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMathabeng South selokhu kuqalela iviki. Ngimele umsakazo kwe-Studio 7 ngisemajawondweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwamanje ngeke ngidedele emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu yena othi wadlwengulwa umngane kayise esakhula. Asizweni esichasisela okuningi ngalolu daba.
Okay, mina ngakhulela kogogo ngaye ndlwa ngogogo wami beningase ngiyasebenza kobulawayo sonle 18 years I came back isengile ijaha lami lalifuna ukungithatha kasukuba ukuchada umchapo engcwele church alizange limbambe alizange lenze lutho ngangilokhe ngiyivije lokhe nginto ngegcwele ngahamba ke ngabika kugogo ugogo wathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyebika kunyoko loyihlo njengoba yikho lapha ababekhona lephatmai then ngase ngihamba ubaba wayelomngane umngani wakhe babethandana kakhulu lomngana manje unfortunately umngana ke waye chief officer womthetho ezomthetho lo ke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsalute so there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu ngikhuluma ndlo mntwana umama osekhulile sibili uyowandletha lapha eamerika so nxa ngikhuluma ngamanxeba okurethwa akupheli kubuhlungu kuyahlukuluza nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha kodwa ke into yakudala esile minyaka ama-47 years too long back kodwa ke lokhu ekubuhlungu into nje engiyiyo lapha ye ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaveli lithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana obaba omdala ngakubambela umntwana irape you never know akula sihlobo nxa sokufika erepini nxa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurape uyarape isihlobo sakhe so be aware
lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni
indaba yakhona kayizange iphathwe kuhle so kwaba lobuhlungu obuthile okweminyaka umntana wami wade sele-7 years waphinda uyamtshontsha uhamba wayahlala laye khona ngale wamthatha isetifiketi lomkakhe yena for 18 years ngingelaye ngaze ngahlangana la eseyintombi esekhulile esele 25 years ya kodwa-ke ngaleso sikhathi sisonke nguye wangilethayo lapha e-amerika ayizange ithoniswe kuhle siyileyo ndaba lokhu enilamanxeba enhliziyweni kodwa yena sowabhubha-ke lowo baba kungasenani siyathethelela njengoba sikhuleka sithi bathethelele abasonayo la abomthetho bayona bazivikele ngoba bona beyiba balomthetho ezandleni zabo hayi kayithethonga kuhle into engayala nje ebantwini ukuthi singatrust abantu noma zizihlobo singabatrust abantu abethu abangamankazana hayi omama siphila impilo enzima phakathi kodlakela lungaqedwa ngokukhuluma ngoba ngesikhathi sethu thina kwakuthiwa into ezinjalo aziphonga ukhulunywa khulunywa kutshayelwe phansi abantu abadala bakhulumisana kodwa-ke bazange bazwanane kwaze kwaba sekufeni umama wahle wadevelopha i-high blood pressure wafa ngodlakela lolu olwalwenzakele kimi ngoba ngangimele ngiyetshata kodwa-ke kangisatshatanga lo mnyeni wami wafa nge-dispression yena loo jahu wayefanele atshate lami sengikhithiwe ubuntombi indoda engazange imthathe lami kwangizwisa ubuhlungu ngoba wayevele elomkakhe
ungathi ngokwenzakalayo kathesi ngodlakela kwabesifazana lakumantombazane njalo lungaqedwa njani lolu hlungu
kumele siphakamise amazwi ethu sikhulume silwela abantwana abangamantombazana abanye bayathathwa ngabantu besilisa babajoyinise ama-drugs babathengise ebantwini bebenza ama-strippers bedinga imali bona babhadale ngabantu laba ababahlukuluzayo kubuhlungu kakhulu this has to stop gender best violent has to stop
leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Florence Ntofu esixoxelaye ekhonapha emelika asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Bangi Malaba oyingcwethi i-analytical chemist osethole umuthi wokwelapha i-COVID-19
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Butikande ngiyabonga ukungamukela ithi ngithathe leli thuba ngibingelele abalaleli bomsakazo we-Studio 7
ngokuzwa kwakho uhlobo lwe-coronavirus lolu olutsha okuthiwa i-omicron lolu ubona kuluhlobo olungaba lolaka yini njengalokho okukhulunywayo ngoba sizwa kuthiwa asebeke batholakala bele gciwane leli emzimbeni bengatshengiseli ngaphambili ukuthi bayagula. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ungananzelela ngizathanda ukubana ngiphendule umbuzo wakho ngokuqathanisa ama variants amathathu, i-original strain e-Wuhan, i-Alpha, ngibe sengiqathanisa le-Delta, i-Indian strain, ngibe sengiqathanisa ne-Omicron. Ungananzelela i-Alpha, ama symptoms e-Alpha ayahla ukuchaya masinyane, kuhle kujengisela ukubana kule infection. I-Delta yathi sibuyisi mutatile, I think it had 16 or so mutations, i-Delta. Ibingeni thulelezwi, ungananzelela ama false positives awe-Delta, abe manengi, ngoba yona vele ibithi ingakungena, ungakezwa any symptom, izithulelezwi ingene all the way emaphatchini. Nxa isemaphatchini yikho lapho eqalisa khona ukuona khona ngale ibambelela kuma cells, ibingabambeleli kakhulu ku-upper respiratory system, ibibambelela kakhulu ku-lower. So ibidlula nje nicely ihambe phansi ifike ibambelele kuma cells akho awamaphaphu. Ubuthi nxa usuqala ukubona izitshengiselo kumbe ama symptoms, iyabe sibolisile phakathi ngale, uqalelwe ngokuphelelwa ngamandla ngoba akusela gaseous exchange kumaphaphu akho legazi elidlulayo lisiye engqondweni, lisiye ezinyaweni, lisiya yonke indawo. So i-Omicron le abakhuluma ngayo, nxa kuthiwa kayila ama symptoms asevie, mina akwangethuza ngokukhwana ngoba kutshengisela ukuthi yona isilobumenemene obedlula be-Delta, ukuthi iyangena kuyithulelezwi yangani vele kayikho. Kodwa ngale sona ngesikhathi unanzelela ubana uhlaselwe, isikhathi esiyukuthi kabe sokonakele kakhulu kwedlula kwe-Delta, okwedlula okwakusenzakala nge-Alpha, yabona. So i-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo kazitshengisele kangako, mina kwangethusa, mina akundiduzi. Ngizwile abanye bekhuluma besithi bona hayi kuyaduduza ngoba ama-symptoms akabi severe. Ama-symptoms nxa engekho severe kutsho ukuthi immunity yakho, i-response yayo is very slow, and nxa immunity yakho, i-response yakho i-very slow kutsho ukuthi wena usenkingeni enkulu. Ngiyethemba ngizamile ukuyichasisa indaba yakho na but Chris.
Sizwa kuthiwa umuthi owenzayo wena uyaphathisa kakhulu abantu ababe belegciwane leli ele coronavirus kumbe umkhuhlane we COVID-19. Ungasitshela ngamafitshane ngomuthi wakho lo?
Yes, uyaphathisa umuthi ngenxa yokuthi mina umbono wami wokuhlasela i-infection kumbe i-virus, mina vele angihlaseli yona i-virus ngokwayo. Mina my idea ukuthi sihlasela yona i-spike protein, yabona. So i-spike protein yiyo izandla lezana ezibambelela kuseli yakho ukuze ube infected. So ungaziquma zenzana izandla i-spike protein senzana, njoba ngangichasisa lapha ukuthi you denature it, ukuthiwa denaturing, denature by oxidizing that, and oxidation yangkhona ayisiyo lesi ijwayeleyo esiyaziyo eyoku-add oxygen kube sokuchisa kuthini, ngoba thina kumele iseli yomuntu inga-affectwa i-intervention yet. So umuthi ukhangelana le amino acids ayenza i-spike protein. So mina angilandaba ukuthi kubuye iphi variant, ngoba i-infection yamaphaphu ivela ku-spike protein. So i-spike protein navele iswe nilisana laso. I-spike protein senziwa ngama-amino acids. Mina mathatha ama-amino acids engiwahlaselayo kuthiwa i-cysteine, i-tryptophan, le-tyrosine. Zona lezi zo i-3 ungaziquma vele i-spike protein ayisela zandla, so ayisabambelele. So umuthi ukhangelana lalezo zo i-3.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli be-Studio 7 ukulalela uhlelo lolu. Sibongela umsakazi ukubana usinike ithuba lokubana sichasisele abantu bakithi ngomkhuhlane lo. Ngizathanda ukubana ngikhuthaze ukubana asinanzeleleni bakithi singabanjwa ngomkhuhlane lo. Asisanitizeni, asifakeni ama-masks ethu, singasondelelani. Siyazi ukuthi imigoqo nxa isisusiwe kanje abantu thola beqhamelene, khonokho kwenza ukubana umkhuhlane uthelelwane masinyane. Siyabonga, inkosi libusise balaleli.
Lo ke ngumnumzana Bangi Malaba, ingcwethi wezokuhlambulula kwamanzi, i-analytical chemist, ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus, i-fourth wave. Abalandeli bebandla lezanu PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.